lokho kuphume emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe esigodlweni sebandla le-MDC eMorgan Tsvangirai House eHarare ngemva komhlangano wohlangothi lwabatsha olwe-Youth National Council. Umkhokheli wohlangothi lwabatsha uTerry Sithole uthe intsha izinikele ukumelana nohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokutshengisela ezitaladeni uhlelo olulakho ukuqalisa kuyona le nyanga.
We will not accept this rubbish. Indeed, this is rubbish. We say this to Robert Mugabe, and today we say it again to the man by the name Emmerson Mnangagwa. Yes, we are saying.
Asisoze samukele leyo ngcekeza. Ingcekeza le sakutshela uRobert Mugabe, njalo namhlanje silapha sikutshela uEmmerson Mnangagwa. Ngemva kokuba sihlanganele njenge-National Council namhlanje, sazisa uhulumende lo ukuthi amalanga akhe siyanele. Sizakuba sitshengisela ngokungafithisini kwethu ngendlela uMnangagwa asingezelele ubuyanga ebantwini beZimbabwe.
Unobhala ohlangothi lwabatsha kubandlaleli uMnumzana uStalo Siziba uthi lokhu ngokunye kwaba kuqoqe njengenkokheli entsha esanda kukhethwa abazakwenza ukuletha inguquko elizweni.
Press conference le ebingeyokukhuluma le media intatheli izindaba nge-National Council esihlangane namuhla njengoba eZimbabwe yonke siqedisa umsebenzi we-Congress ethi senza ngo-May. Lapho-ke sikhulume oso ngendaba ye-crisis udubulo selizweni ikakhulu indaba zomkhonomi lapho thina njengabatsha esiphumekela ama-resolution ukuthi kuzafanele ukuthi-ke sihlangane le-ZANU-PF estritini emgwaqweni sitshengisela
umthetho owethulwe nguhulumende ngemva kodlakela oluqhamuke ekutshengiseleni lukazibandlela ukuvimba ukutshengisela ukubikwa kuzakwenza kube nzima ukuthi intsha le ifeze lokhu. Kodwa umfokasiziba uthi lokhu bazamelana nakho emthethwandaba kanye lakudayela ephalamende ngoba kululungelo lomuntu wonke phansi kwesisekelo sombuso welizwe.
Sizayichallenja emadala ephalamende, emadala ephalamende lasemadala elizwe emakhothi.
Kunjalo nje amalunga ohlangothi lwabasakhulayo be-MDC ethule amazwi enduduzo emulini kamuyi unkosikazi Mbai Tsvangirai Jaba obhubhe izolo esibhedlela se-West End eHarare. Intsha le ithi idanise kakhulu ngokulahlekelwa ngomunye wabo obekhuthele ekusebenzeleni ibandla lelizwe lonke. Unkosazana Musa Dube ongomunye wabatsha uthe balahlekelwe ngosifazana okade isibonelo esihle kwabatsha.
Hayi, thina njengamayouth we-MDC sikhathazekile ngokubhubha kukaZimbai Tsvangirai ngomuntu owayesebenza lama-youths kuhle. Wayethanda sibili ukuhamba phambili ngomsebenzi wabatsha. Hayi, sibili sibuhlungu, sikhathazekile sibili ngokubhubha kwakhe.
Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa laye namhlanje wethekele umuzi womdeni kamuyi lapho aduduzane lezinye iziphathamandla zebandla le-MDC kanye labemuli yonke izihlobo labangane. UChamisa uthe kulusizi ukuthi ibandla le-MDC lilahlekelwe njalo ngomunye wakumdeni kaTsvangirai, izinyembezi zokukhala umuyi owasungula leli bandla uMorgan Tsvangirai zingakawomi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.